soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti.
Yikho khonoko kutshengisa ukuthi iveki ivele yona iveki ikhokhelwa ngurhulumente kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste, abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayevota because befuna ukwehlisa.
Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela nabantu babakho uyaretwela amagwada ukhulukuleke bathi mbili izivuthuline uyadla amagwada asithulele umuntu akadamani.
Silengxoxo lo mphathintambo wezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othi yena nguye ofanele isikhundla lesi.
Angikakezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo umuntu ole-focus ku-development, kumbe umdala kumbe umncane, akutsho lutho lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission selwehlise inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti. Lolu gatsha luhlangene lenkokheli yamabandla aphikisayo izolo lwazisa ukuthi inani lemitshina yokubhalisa amagama ama-BVR kits selehlisiwe ngoba uhulumende engasela mali. Uhulumende wengezelela amalanga okubhalisa amagama ngenyanga eyodwa kulandela ukwehluleka kwakhe ukufikisa inani labavoti elalikhangelelwe ukuthi libhalise eliyizigidi ezisikhombisa. Ekupheleni kohlelo lolu ngenyanga edluleyo kwakubhalise abantu abayizigidi ezine lengxenye kuphela. Sixoxe nomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, iqiniso lelo njengamabandla aphikisayo uhulumende we-WPF abakhokheli bethu zabathuma ukuthi bahambe kuzethu bayexoxisana ngezethu bebatshengisa impumela ye-voter registration eyayisenziwa yizethu sikhangele inamba ababezifuna leyo 7 million engaphumanga. Okukhombisa ukuthi kulenkinga ezithile zokumele zilungiswe zethu ukwenzela ukuthi uduvo lokurejista njengamavota phambili. Sikhanye lontanga laba abantwabethu iningi lelo labo ngabalazimbi zokuhlala sokudaba lwe-group of residents yilo ngazani livele liyinkinga. So kuqakathekile ukuthi sazi uzulu ukuthi lanxa ungelaproof ye-residence dinga umuntu okuthiwa yi-commissioner, ukhansela, umyeke lephalamende labantu bezethu bakhona baza kubhalela abathi i-affidavit eza kubhalisa ukuregista. Indaba leka ikangungene kuhle kuzulu, uzulu bengayisisisi ukuthi kulama-affidavit esaswa esiwasayinayo thina njengamiku-MP ngo-commissioner of office. So akusayinela leyo affidavit kawusakuzwa ukuthi ufake leyo proof of residence, kodwa uzama ukuthi sibuyele futhi sikhankase kuthazi uzulu ukuthi sihambe ayerejista ngoba ukukhona kathesi wonke umuntu waseZimbabwe nxa angakangirejista ku-PVR awusezowanelise ukuthi uvote ukhethe lika-2018.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lungezelelwe ngesikhathi abanye kade bevakatshile khona ngapho ekhaya bevele emazweni atshiyeneyo sebebuyele. Manje asoze kuwenze na ukuthi inani leli lingakhuphukani?
Kuzakwenzeka ngoba ngasathi thembe ukuthi izethu izazwisisa eazi ukuthi izizalwana ngaphandle kwelitshi iningi lazo bibuya ekuceleni komnyaka. Sithembe ukuthi ngesikhathi sonke sokuphela komnyama December, November, Konapo, Pazavis, Lilians, Lizuka, and Egypt, Ukanya, and the
Sizwa kuthiwa iZek emhlanganweni ewuyenze lamabandla ezombusazwe ngolwesihlanu ithe yona imtshina isiza iyehliswa ebilitshumi kade isetshenziswa kobulawayo izayehliswa kube ngeyisithupha kuphela ngenxa yokuthi akulamali likubona njani lina lo
yikho khonoko okutshengisa ukuthi iZek ivele yona iveki ikhokhelwa nguhulumende kamnankagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayivota because befuna ukuyehlisa ngoba kuvele kulilungelo esizana naseZimbabwe ukuthi sirejiste njengevota. So zulu kandaba asambeni ngobuningi bethu siyerejiste ukuyivota bazayikhipha leyo ngoba nxa banelitha ukuthi bakhiphe imtshina elitshumi namhlanje besinikunika ukunika eyisithupha mhlawumbe abuzulu konoku ngoba kukhankasa esisenzayo ukuthi kumele basinike ithuba elinye ukuthi kurejiste ikubengezelele ngenyanga.
Lo ngunkosakazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na? Sixoxe lesakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukansila njalo waleli dolobho.
Hayi, lapha akula into enhle. Into ziyakhwela every day, akula into ehlayo ngitshola kanye. Lokho mbona ngathi asoza ukukhwanise ngoba iproblem ekhona ukuthi imali esilayo neyesisebenzisayo iqondile ezisephatheni kalisebenzi lutho ngoba ngelakhona apha labayana nxa sebethenga i-raw material sokufunakala i-forex. I-forex leyo bayayithenga ku-black market. So ikhongo nxa ethenga esebenzisa i-bond ule certain percentage laye ayitshajwayo. So into leziyana ziyakhwela. I'll give you an example yokuthi izolo mentenga isilugu senkukhu ngisithenge 280 kodwa sengifaka neyikhokeshi seyi $300. So you can see ukuthi khona vele akula into ethiwa yayehla. Into actually seziyaphambili naphambili ngokuphela.
Manje into ezimqoka ezifana lesinkwa lenyama ezithengwa nsuku zonke, intengo yakhona ihamba njani?
Abantu abasathengi mnumzana sesezivukela nabantu babo uyabethola amagwadla uNkulunkulu ebanikile izulu ukuthi line uyadla amagwadla athulele umuntu akadamazi ngoba ubesinkwa lokhuyana siyileisure ayisasiyonto yokuthiwa khona ibesike ukuthi khona umuntu usabe lapo ngoba lami nginje so isinkwa angisikwanisi. So nyabephoa ukuthi omama khonokho bekuphekile bekutholile ikonokho nxa kungekho kunyadiswala ngoleveni ikonokho akusena lokhuyana ukuthi kuthiwa kule isinkwa umuntu akatheli isinkwa kumbe ithukela inyama. Hayi, inyama yileisure athe sibrelin bida emasimini lapha abantu bayazihambela bayawuthatha emasimini abantu angafaka ithwayi bahle.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka kuyaba kunjani?
Kuvele kunzima, akula into echiphileyo, abantu bajwali bayahlupheka ukusiyaphambili. So kufana nezikolo kathesi, kuvula izikolo kathesi kunje. So hhayi, yisho baliya akula into ephumayo. Abantu bayadleka umnyaka usiyaphela. I tell you abantu bebekuzihambela bekhangele izinto khona kusupermarket akabathengi lutho. Kambe uyakuthenga uyakukwanisa, awusoze ukukwanisa. Yothi si ukuthi khona even i-Christmas yona le esiyidlalileyo abaningi kade bezihambela olembuzi uzabe zibulalela imbuzi yadala.
Umnumzana Peter Moyo isakhamuzi seHarare njalo engukansila wedolobho leli ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. izakhamuzi zemaplazi eGwanda seziqalile ukugola amacimbi wona athengiswa ngamadola amachumi amathathu ibhakede lilinye osekudale ukukhonona kwabanengi ngoba kulabantu abanengi abavela eMpumalanga ukuzogola amacimbi la lokho sekudale ukuthi izakhamuzi zakulumango zithi ngabe uhulumende uyangenela ekuthengisweni kwamacimbi ukuze kube lentengo ebekiweyo. U-Albert Ncube ubhodabhode emaplazini alesi siqinti lapho ukubanjwa khona amacimbi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kumaviki amabili adlulileyo, amaplazi abaliselethindeni iTonhout leleTimber Farm aseduzane ledolobho leGwanda kanye lele Deep 4 eColembon ahlaselwe ngabantu abavela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abalande ukuzogola amacimbi. Lobanje kwakathesa amacimbi emalutshwane ukwedlula ngombimbitho wanyakene. Lokhu akuzange kwamisa abantu abasuke eMpumalanga kwelizwe ukuze eGwanda ukuzowagola. Ethindeni sihlangane lojaha osakhulayo u-Aletha Nathi yena osilandisele ngokubanjwa kwamacimbi.
Mina lapha seTonhout West ngamacimbi, then amacimbi sizagola siwafuse, singawafusa sesiwachaya, after that sesiwomisa sesithengisa. So kuyinto encedayo kakhulu.
Uyengezelele wathi owakathesa usobhuku wabo ubizele emuva abantu abakade bezogola amacimbi ngoba emalutshwane. Lapho sifike Deep 4 sithole unkosazana Varaiso Mkwazura osuka emenezi eValcom othi uzogola amacimbi ukuthi athengise aziphilise le muli yakhe.
Ngisuka emwenezi ngizobamba amacimbi. Sengibambe agcwala amabhakedi amathathu. Ngizafika ngiwathengisa abathenga nge-$25.
Umnumzana Ronald Ncube ohlala eDeep 4 uthi abantu babuye ngobuningi kuzodinga amacimbi besuka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kodwa ukhala ngentengo.
Lapha abantu ade bekhona lapha ngabantu ade bevela eBybridge leMaswingo uThemwanezi baye ngobuningi ngathi iBybridge be bengakwana sometimes u-17 number yakhona mangicabangela ababambile amacimbi abekhona nyana but abangafanida ka-ibrain ngobuningi bakhona. Price yakhona ibingani kayicaci kahle bebethenga ngama-25 bebuye beqe bethi 30 kwesinye isikhathi 27. Intengo yakhona ihambelani ngoba into leyo lo msebenzi le-labour plus yalimaza lezandla.
Omunye okhale ngentengo ephansi yamacimbi ngunkosazana Sakhile Ndlovu othi lintengo kumele ikonge ngoba ukugola amacimbi kungumsebenzi omkhulu.
Bayala ukuthi bathenge ngephezulu, bafune phansi, bafune 25 kodwa wena kufanele ngakuba 40.
Umnumzana Raymond Mawuba ngosomabhizimusi njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Cultural Artifacts Association uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imigoqo ekubanjeni lokuthengiseni kwamacimbi ukuze labo abahlala lapha atholakala khona benelise ukuziphilisa ngawo.
Esikukhangeleyo ukuthi iGwanda yisigaba esincane kakhulu ukuthi amacimbi nalawa labo abantu beGwanda kunjalo ngabakwanisa. Abakwanili bathi uzathola ukuthi khona kunabantu ababuyayo abavela ezigabeni ezishinentshini asiyali ukambi amacimbi yinto yemvelo yikudla okuthi umuntu onke kumele kuthole njengoba engumuntu weZimbabwe. But esikhangekhangeleyo ukuthi kungaba njani ukuthi abantu balalaba abalapha esigabeni seMatabeleland South Province babe yibo abakutholayo ngoba into le yinto abavele abaphila ngayo kusukela nini lanini. Lathi sinje sikhula sathola vele elokhu ekhona amacimbi. Abanye sikhula njalo sibela ama-degree aphezulu befundiseke amacimbi analawo.
Ngombimbitho wanyakene ka-2017 kwaba lamacimbi amaningi kakhulu esigabeni sangezansi emaNdebeleni okwadala ukuthi abaningi bacabanga ukuthi ayahlola. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Namhlanje kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wenza besifazane lezabatsha. Okokuqala ngiyalambulela kuhlelo ma.
Siyabonga baba.
Yee, siyabona ukubana usule sikhundla esitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ikakhulu lesi esizwa ungani abanye bakhalakhala ukuthi hayi waphiwe lani wena ungumuntu omdala sama youth les.
Angikabezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo umuntu le-focus ku-development. Kumbe umdala kumbe umncane akutsho lutho lokho. Baningi abantu abatsha abangazi konke, baningi njalo abantu abadala laba abangazi konke. Kodwa-ke isikhundla engilaso kade singe sabomama and youth affairs. And singikhangelele ukuthi sibone ukuthi omama la batsha bavele bachiwa ngemuva isikhathi esiningi and ungazukhangele futhi there is both a generational and a digital gap which nobody is looking at. Kulabo mama abaningi ama-professionals abaretayayo who are left behind, that's a resource engasetshenziswayo engifuna ukuthi ngavele ngibe on the gear isetshenziswe. Kube labantu abatsha abale vision and ababonayo sibili abakumele ukuthi ngabe siyabasebenzisa ukuthi bathathe i-experience yabadala bayisebenzise ku-vision yabo. Ilizwe leli will turn around in no time. So abantu abatsha labadala kumele siqalise ukusebenza ndawonye kungazi kwaba le-digital and generational gap. Kudala abantu babehlala phansi baxoxisane kube le handover take over in everything eyayisenzakala kusosayethi. So isikhundla lesi engisiphiwe ngiyasithabela kakhulu ngoba singenza ngibe lexesha elokuthuthukisa omama ndawonye labatsha. Kuqakathekile khonokho ukuthi abatsha bakwazi ukuthi abazali bavela ngapi, abazali njalo bazwisise ukuthi abatsha baya ngapi.
Ye kodwa kunhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu sikhangele lokhu okuthoyo i-digital age leyo khona akusoze kube lo dubo na nxa usukhangelane ubhekane le ndubo zabo ezibalisa khonoku nje okwemitshina yalezi nsuku o-social media lokunye okunjalo.
Udubo lungafana lani baba ngoba udubo lonke lulesizathu ukuthi indaba lukhona. Njalo ungalukhangela positively, ungalu-avoid facet squarely, uzathola ukuthi khonapho kulodubo khona kulapho kulempendulo khona. Njalo abantu abatsha kabafuni sibaphendulele, bafuna ukuthi sibancedise baziphendulele ihlupho abalazo. Abaningi bakhona eZimbabwe bafundile, abakufisayo ngamaxesha, abakufisayo ukuthi bancediswe nje ukuthi babe le ndlela zokusebenzisa ulwazi lwabo, lokusebenzisa imibono yabo, lokunqandana bona bodwa ukuthi bathi indlela yini. Thina abadala siqakathekile ukuthi kumele sinike i-vision, kumele sinike inhlakanipho, wisdom and a vision of a nation. Abatsha bese sibancedisa ukuthi benze izinto zabo within set values and set boundaries of a vision. Labo futhi lapha senza i-vision yakhona singabathiyi ngaphandle, kumele sibe labo. And kuningi kakhulu oza kuthi ungakukhangela ntsho kade sisakhangela emuva ukuthi khona emuva abatsha bodwa bevele bayabesenzayo. Kukhona abanye ngaba ngatsho njalo ngoba bayakwazi ukuthi engiyenza gebha mboni okunye okungafanelanga kubonakale kwakusenzakala izolo. But asifuni kulandela kulokho, sifuna ukuthi khalithe sisikhangele phambili. Sithathe abatsha abazimiseleyo ukuthi baye phambili, siye phambili. Sikhangele abatsha abalembono, abalamacebo, abalama-skills, abalesifiso sokuthi bakhokhele namhla nakusasa. Sibancedise, sibanike leso space ukuthi lokho kwenzakale. Nambonanga ni I'm just the right woman to be in this position and I'm very excited and I look forward to it.
Kwezabomama lapha siyabona balendubo ezijiyeneyo ezingani zininganyana kulezabobaba ikakhulu sikhangela ukuthi bakhona abanye abagcina bethengisa imizimba ngokuswela imisebenzi. Ikhona yini indlela elikhangele ukuthi liphathise abanjalo?
indlela yokuphathisa indlela zokuphathisa mama zineni ni lokho engenile uma ngicubunga la ngikhakela uzathola ukuthi obaba balenhlupho labezinengi kakhulu bathule bayabubula kodwa kodwa inhlupho balazo ungazi ukhangela i-domestic violence for instance obaba abanye bayachaywa ngumama bayathiswa ngemlilo bayathiswa ngama-oyili bayathiswa ngamanzi abhoyelayo kodwa abanye bayathula ngoba balenhloni ukuthi bathiwa wehlulwa ngumfana
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu ma
siyabonga
Loke bekungunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo wezabatsha lezabesifazane besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Salibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo. Umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke. Lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 1386 0 15460 15580 lagu 6080 Lingakhohlwa uhlelo lwe live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 pm ku 13680 lagu 15460 frequencies Siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele
Abesifazana bathi balembono etshiyeneyo ngokuthi umnyaka ka-2018 lo esiwusungulayo uza kuba ngcono na ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe ngcono. Abesifazana esixoxe labo kumnyaka odluleyo bebekhala ngokuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi, lokunye okunenginengi. Abanye abanjengo-Senator Sithembile Mlotsha weMathebeleland South engowebandla le-MDCT, Uthi lanxa uhulumende ethembisa ukuthi uzagoqula ezomnotho akulula ukumkholwa ngenxa yezizathu ezithile.
Ukuthi sokulomnangako akulamehluko ngoba kulokho kulezana. Ngoba vele umuntu lomntana akhe abazi bethukana kakhulu embonweni yokwenza kwabo. Izinto ngabakhangela abantu umuntu lomntana akhe izinto kunyathela kwabo usuku. Uyafika benyathela ufana naye. So akula mehluko esizawubona.
Saxoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe obefundisa abesifazana ngenhlelo zokuvota.
Omama vele balesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaguqa, bayayisaba. Vele silamagroups abomama abafuye imbuzi, abenze izingadi. So amagroups wona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana.
Saphinda sakhuluma lo nkosazana Magodo ngamahlangu ngelanga le International Women's Day.
Umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelo ebengelamapolicies yami ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu bakhe. Imuli yakhe idle isude ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashop ayidinga lokhu abantu abashop njengabasecredit union zithethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali. Xa singakhala ekhulelwe laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ayebhalisa ayezeletha. Kodwa singaqathanisa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olamapolicies amaningi, olemithetho eminingi, olamalungelo amaningi oweZimbabwe kehlulekile ukuthi apheke 3 meals, aphekele abantu bakhe, aphekele imuli yakhe.
Abanye njalo abanjengonkosazana noNqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi uthi impilo inzima ngoba sebethathelana ibhizinisi labantwana abancane.
Na ukuthengisa ucansi akuchiyananga ngomunye umsebenzi sekuhlezi kuyafanana lodokotela lobantu. La uyabuhola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awuna msebenzi ongela risk. Lokhu yi-choice. Hayi amapolisa vele sabe sime lawo emakhoneni. Uhlupho esibala lokuthi ungahamba sisa-report ukuthi hayi umuntu lo wenze sokahle kuthi hayi lina vele layahlupha lina momotive ucansi lawazenzele ziyazigaka lezi. Kodwa ukuhlukumeza hayi lokucela ucansi ngingelambadala haya sasavamanga kangaka.
Unkosikazi Lucia Mativenga wachasisa ngobunzima obubhekane labesifazana abahlukuluzwayo ezindlini.
Ngibona ngazathi kunzima kakhulu kubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babe khakazele siyaripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi ezilini zenziwa kubo zathule umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo yena uzalalaphi uzahlalaphi.
Ngemva kokususwa kukamongameli Mgabe embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo saxoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipha unkosikazi Thariso Moyo Phiri owasipha umbono wakhe ngonkosikazi Grace Mugabe.
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka asiyo mfazi wepolitics. After that usengenela eyenzani eyenzani mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi ngoba angikaze ngibone umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi kustruggle kulento ezinye ngezinye ezenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo. Wayekhanya ingani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe.
Ukansilor Thamani Ncubeka ward 15 eluveve kobulawayo uthi kakhulu ukuthi uhulumende uzafeza izithembiso zakhe.
Angithi siyazi ukuthi dinelizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo zingenzakali.
Ibandla leZANU-PF lithi kufanele umongameli Mnangagwa aphiwe ithuba lokubusa andubana abantu bakhonone ngoba usanda ukuthatha nje intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga isithi asihlanganeni kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha.
Sanibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo.
Before tomorrow's gonna be better. You know it till death, belly belly a bitch. Yeah, that is my tuba. What do I when you love? When I love, when you die. When I still got a hammer, I just tie your spine. But I still feel bad. Now look to me, Lizada.
Leyo-ke ingoma kaMsizi K ethi yona ngiyakukhumbula isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemitshina yokulobisa amagama abavoti. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Besinengxoxo lomphathintambo wezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa emini ngo-2:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.